ukuthi ngithi libanja lami kunzima ngoba wonke umuntu eZimbabwe uvukile ukuthi akhulume umqondo wakhe. Into zinzima lapha eZimbabwe singakhangela noma ungazingena esitolo khathesi ukudla kusathengeki, uthi uyabhadalela abantwana ama-school fees imali awunayo, uthi uyahamba emsebenzini nemali ye-transport awunayo. So umuntu wonke uvukile wathi hayi bo, isikhathi sesikwamile kanti vele kwenzakalani, kanti uhulumende uzenzelani. Anti yabo, sekungene umuntu wonke emgwaqweni ukuthi akhulume, ende kuyavunyelwa, ende lilungelo labo, ende kukhona emthethweni ukuthi abantu betshengise.
Udlakela lolu luthinta njani abesifazane?
Abesifazane ababotshwayo ye bakhona sibini ngoba vele yimbali yabo. Uhulumende lo khona owezanupiyefu vele ikwenza kwakhe ukuthi engabone sehlulekile akwenzayo kwethusela abantu lokubopha abantu abangalacala bayabotshwa bethatha bephoselwe entolongweni bayethuselwe kuthiwe ekhuluma ukuthi ulecala wena ungalacala. Ende khonokho sokubusele omama kakhulu, mama yibo abadubeka kakhulu ezindlini lapha ngoba khathesi noma ufuna isinkwa umntwana okhale ekhangela umama. Ezindlini lapha vele sonke sikhala sikhangela umama ukuthi umama uzasenzelani, uye omele ukuthi sidle, omele ukuthi siye esikole, omele asenzele into yonke. Noma babelimele noma babegula uyabe ekhale ekhangela umama. So yabona ukuthi izikhathi eziningi khonapha le mali ezifunakala ezesibhedlela ukhala kukhangela umama. Emisebenzi kayikho, abantu abaningi siyakwazi ukuthi bangolova kabasebenzi. So udubo lebe lubumama izikhathi eziningi.
Kule minye njalo imbiko ethi kulabesifazana abadlwenguliweyo ngamasosha, lingathini ngalokho?
Engingathi ukurethwa ngesilungu. Laba nxa bakwenza khonokho abakwenzelwayo kabahambe bekhuluma emapholiseni. Nxa kwenziwe lowo muntu anjani afakwe entolongweni because vele kakuvunyelwa, kakukho emthethweni. Yes, uyakuzwa mina ngingahlangani layo osekhuluma estrate lami wathi kwenzakale kuye, but ngikuzwile ukuthi kwenzakele. And nxa kwenzakele sizameka sure ukuthi bayabotshwa labo bantu. Justice should prevail. Nxa kuthi abaripotanga kababuye bezokhuluma noma belanda ama-members of parliament abo kumbe babuye bazositshela thina njenge-women's caucus, yizo izindaba esizikhangelayo zonezo. Ngeke uphonge uhambe ubambe umuntu senze mathanda.